Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku-17 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela ePhalamende awebandla le-CCC asola usomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokubalisa ukuthi baphenye udaba lwabantu abathinteke emsebenzini yenkohlakalo yachawa ngumsakazo we-Al Jazeera.
Kodwa ukuthula kwakhe khona lokho, kunganyikinyeki kwakhe khona lokho, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hayi, akufanelanga sikhangelele okuningi kuye.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeka lixotshisa amakhansila abathi awasalandeli umthetho walo.
UMonzora yena vele imishini yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi akhonteste kulama elections, ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plani yokuthi akhonteste.
Abesifazana abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogqitshwe izolo eHarare bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona.
Kwathi u-ambassador to Sweden, Priscilla Msayirambe, ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amalunga edalela ePhalamende awebandla le-CCC izolo asole kakhulu umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuwalisa leli dale ukuthi liphenye udaba lwabantu abathinteke kumsebenzi yenkohlakalo iyachaywa ngumsakazo we-Al Jazeera ngenyanga edluleyo. Bekhuluma kuleli dale umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Charlton Wende bathe uMudenda uphambanisile ngokwalisa iPhalamende ukuthi ivule uphenyo phezu kwalolu daba ngemva kokuba ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank linqume ngomvulo ukuthi selikhulule imali yabantu abathinteka kumabonakude besithi elesihloko esithiwa Gold Mafia ngemva kokuba uphenyo lwalo luveze ukuthi abadalanga cala. Abasolwa ababanjelwe imali libhanga leli bagoqela isikhonzi sikamnangagwa umnumzana Hubert Angel, uKamlesh Patin lo Iwan Macmillan. Abathathu laba ngabanye babaphuma kumabonakude beveza ukuthi bahuquluza njani igolide lelizwe, njalo besithi lakho bakwenza lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena olokhe engakatsho lutho ngalolu daba. Ake sizwe amazwi kamnumzana Wende esedalele ePhalamende ekhuluma ngalolu daba izolo.
You have got the power to change a resolution that has been made in a plenary by Parliament.
Yeah.
That you can rule.
Yeah.
Then you can go to the second one. And also my second point of order is that this is a serious issue. We have seen that the clerk, Mr. Chokuda, someone who is facing corruption charges after the laptop were issued, is still part of your procession and is the one who is taking lead to advise you on an issue of such importance that involves corruption that has never been witnessed in this country. We want an explanation also on why Mr. Chokuda is still coming to Parliament, because he's bringing this institution of Parliament into serious disrepute. You can't face serious charges of wanting to buy a laptop for 9,000, then you still come to Parliament and advise our Speaker.
lawo ke ngamazwi kaNumzana Charlton Wende olilunga ledale leParliament leCC obekhuluma edale leParliament izolo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngobuningi bemali obuthintwayo lapha ku Gold Mafia kuyacaca ukuthi indlela okufanele kubanjwe ngayo ukuthi ku kethwe ikomiti eliphethwe ngujaji, ikomiti elizimeleyo okuthiwa yi-Independent Judicial Commission of Inquiry, ujaji ozimeleyo ongathatha uhlangothi olandela ubufakazi buze buyefika lapho umusa khona. Yikho kwenzeka emhlabeni wonke jikelele nxa kulesimo esikhulu kangaka. Kanti ke lanxa ubeza besenza lowo msebenzi iParliament bekufanele ukuthi ngabe layo ikhuthele yenza okuqondene layo, ngabe izakhi ikhuthele, ngabe amapolisa akhuthele. Kodwa okusebenza kuhle esimene esinjengalesi likomiti elizimelele liphethwe ngujaji elesikhatshana esincane elikhethelewe nalo umsebenzi kuphela, lilandele ubufakazi buze buyefika lapho obufane obukhona, kwenzeke lokho okufanele kwenzeke kulabo abatholakale ukuthi balecala babotshwe, bathutshiswe, bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Umongameli Mnangagwa yena othinteka kakhulu ukulifilimu akakatsho lutho lanxa bebanenga baphume besithi benza imisebenzi yenkohlakalo laye badlelana laye. Sizabona ekhuluma kwesinye isikhathi yini ngalolu daba, kumbe sizabona ethula nje lolu daba luphelele boyeni njengesithukuthuku zenja?
Angiboni ukuthi kuzaba lalokho angakutsho okulesi sinto lanxa engakhuluma ukuthile kuyabe kungasonto ezaletha umahluko, ngokuba into ebidingakala ukuthi abe nguye okhetha lelo committee iJudicial Commission of Inquiry, athi le nto yangizondisa kutshontshwa imali yelizwe, lento yangizondisa kwebelwa abantu abangabayanga, kwenza ilizwe ligcwale ubuyanga lenhlupheko, abe sekulwisa khonalokhu. Kodwa ukuthula kwakhe khonalokhu, kunganyikinyeki kwakhe khonalokhu, kutsho kahle kamhlophe ukuthi hhayi akufanelanga sikhangelele okunengi kuye, ngokuba phela bayaqanjwa labo bonke labana asebenza labo layo uyaqanjwa, ubekufanele ukuthi asukumeke akulungise khona lokho. Kodwa asiboni ukuthi uzasukuma, kuyaphelela nje khona lapho engashongo lutho. Kodwa ngasukuma khulumela kuzabe khuluma into engasoze ilethe umahluko, engasoze iguqule isimo, ilethe ukuthi bajeziswe labo abalamacala.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube ohlaziya ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzura liqhubeka lixotshisa amakhansila abathi kawasalandeli umthetho walo. Izolo lelibandla liqotshise umeya wedolobho leKaloma umnumzana Action Nyamukondiwa, lamakhansila athi wabo umnumzana Edson Muzira, Nigel Rosario lo Michael Mvura. Amakhansila amathathu la aqotshwe ebandleni leli. Isikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube utshele iStudio 7 ukuthi abane laba baqotshwe ngoba bengasayenzi umsebenzi kuhle, wengezelela esithi amalunga la asengamalunga elinye ibandla angaliqambanga ngebizo. Kodwa elinye ilunga lebandla leli umnumzana Dan Moyo ungomunye wababethiwa baxotshiwe ebandleni kodwa babuyiselwa ngumthethwandaba utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Monzora akwenzayo akutshengisi ukuthi ufuna ukwakha ibandla leli.
Esinga ukuthi ukuthi kuma members ethu awe MTC njenge party iMTC sihlangane loduvo olukhulu landiyazi since ukufaka Tsangirai izinto zonke eze MTC nje bezingahambi kahle abantu bebezama ukuthi bazifake ukuba ngumongameli womhlangano okungekho emthethweni okungekho constitution so thina si decide ukuthi hayi lokhu kumele kustop so ngoba uDouglas Monzora le squad sakhe bazama ukuthi force bephula iconstitution ye-MDC be-appoint i-National Council engekho emthethweni ukuthi bavotele ukuthi bona bengakhontestwa kucongress i-congress engazange yenziwe ngokusemthethweni lapho amabranchi lama-ward lama-district lama-province angazange abe-restructured kwenziwa ama-congress lapho ukuthi wona lawo ma-leaders azophuma lapho kuma-lower branches kuma-lower structures kube yiwona angama-delegates kucongress enkulu lapho okukhethwa khona i-standing committee include and president labo vice president so konke lokho akuzange kwenziwe ngokusemthethweni and thina sakuphisa lokho and sile case which is pending eHarare High Court lapho sichallenge khona umnumzana Monzora ukuthi yena athi ukuthi ungene ngayiphi indlela since engalandelanga iconstitution yebandla lethu leMDC
manje siyabona eqhubeka uMonzora lebandla bebiza abantu lokuthiwa i-recall. Libona ngani kusoze kugcine kuncedisa na ibandla lezana uPF?
Well, uMonzora yena vele imission yakhe ngokubona kwethu ibingasiyo ukuthi acontest kulama elections ngoba vele akula preparation ayenzileyo etshengisa ukuthi ule plan yokuthi acontest akula ma nominations awenziweyo sibonile izana uPF le CCC zisenza ama siza ukunominate abantu so uMonzora yena abe busy ngakho ikuchuchisa indaba yakhe e-court delimitation evele nganakanga anything esingakubuyazi ukuthi vele ukuzibeka akwenzile kuba umongameli we-NDC akukho emthethweni and uyazi futhi ukuthi angeke azathole even abantu abangazimisela ukuthi ba-contest ngaphansi kwakhe
manje elakusasa le-MDC ulibona njani nxa kusenzakala ingxabano ekhanya inje
elakusasa le MDC kumele libuyele ezandleni zama-members awe MDC zibuyele ezandleni ze-constitution MDC i-MDC mina ngokubona kwami yiyo iparty engakhulula iZimbabwe ngoba ile constitution eqinile kakhulu yabo CCC laba abala constitution and siyazi ukubana mase sisiya ekuthini sokusenziwa i-proper mass mobilization using iparty evele i-established njenge-MDC i-MDC siyazi ukuthi ngo-2008 yawina i-election uTsvangirai kwasekumele angena abe ngu-president kwasekungenela i-military labo Mnangagwa bayi-blocker so ma kukuthi siya eqinisweni nge-free and fair elections i-MDC sizoyivusa njengoba sisisho ukuthi kumele sikhiphe udakhi labantu bakhe endleleni ngoba yibo abasiphazamisayo
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ilunga lebandla leMDC ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseVirginia ngapha kweMelika
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
Abesifazane abakwezombusazwe abaphatheke emhlanganweni ogcitshwe izolo eHarare High Level International Dialogue on Women's Political Participation obuqoqwe inhlanganiso ye-African Women Leadership Network labanye bathi bazakwabela ulwazi olumqoka abaluthole kulumbuthano lapho abakhokhela khona. Omunye obekulo umhlangano ngosakhulayo uKansila Sikhululekile Moyo okawathi 17 ephumula kobulawayo yena olandisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalomhlangano.
Ngithole imfundiso enkulu kwabanzi ikakhulu unkulumo ephathwe ngukhomishina uMajume ukhulume kabanzi ngohlupho lwepatriarchy ukuthi omama singasolani singaxabani swa izinto ezikhangele thina kumele silwele ukubana sithole i-50-50 ngoba izikhathi eziningi siyabe sesisola ukuthi umama lo uthe usisi lo wenze lokhu sisodwa kodwa kuyimbangela yepatriarchy esikhangela ukuthi umbuso ebesiphila kuwo ngamasiko langenkolo kusibisele muva singabomama njalo ngathola inkulumo ekhulunywe ngu-Honorable Leonard Khoré ukhulume kabanzi ukubana ukukhalala akungeke kwasisiza lutho laloba sihlangana lenhlupho kumele siqinisele sisukume sime singabontanga singabomama labagogekileyo ukuze sibe khona ebukhokheleni kwathi u-ambassador to Sweden Priscilla Msayirambi ubekhuluma nge-resource mobilization lapho athinte khona ukubana yebo siyabonga inhlanganiso ezifundisa umama ezibancedisa ukukhula ngokuthi bakhokhele kodwa kusike usuka kusilele ukuthi nxa usumele ungene ebukhokhelini ukhankase kudingakala imali esuka ingabi khona ibe isincindezela umama uchiye umbuzo omkhulu ukuthi umsebenzi wenzakele ama-NGO ayawenza uncedisa umama ukubakhulisa emfundisweni lokubaqoqa lokulungiselela ukubana bangene egrejweni kodwa kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi bathole ukuncediswa ukuthi umsebenzi ababe bewuqalile uphutshe indleko ngoba umama uzadingakala ukuthi ufune ukuba ngu-Member of Parliament untanga laphana akhiphe $1,000 uzayithatha ngaphi ingxenye osasesikolweni ule mula ayikhangeleyo ule yakhe impilo asayikhangeleyo ngapha usecabange ukuthi ufisa ukuphatheka kwezepolitiki ngibone kungumbono obanzi awunanzeleleyo lo ngakho nxa abakhokhelayo besanelisa ukusincedisa ukuthi sisukume lathi kumele sisukumise abazayo abasemuva
yibaphi abanye abesifazana abakade bekhona kulo umhlangano labo abathole inkuthazo
nginanzelele kumbuthano bekhona ama-junior parliamentarians bekukhona abagogekileyo bekukhona ubukhokhelo obutshiyeneyo ngezomdabu ngezenkolo sihlangene sihlaziya silalele imfundiso enkulu ebesiyithola njalo kulokhu ebesekuxoxa nginanzelele ukuthi i-government yethu ibe losekelo kukho engithemba ukubana njengoba sikhangela ama-elections ka-2023 kuzaba lomahluko ngoba inkulumo le ifike ngesikhathi esihle sidinga ukubana i-50-50 ibe khona ebukhokhelini obuzaba khona ngakho wonke amaphathi abe khona ubukhokheli bonke bebukhona obabomama kumabandla ashiyeneyo sikhangelele ukuthi kuzaba lomahluko ngoba inkulumo yethu ifike ngesikhathi esihle kakhulu
lo ke ngu-Councillor Sikhululekile Moyo okaward 17 ephumula kobulawayo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula iviki yokunanza ezamasiko eBinga ngeviki ezayo. Leli phephandaba lithi njalo uhulumende uzakwakha isiphala sembali iNational Gallery edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique ukhangelelwe ukufika elizweni lamuhla kuhambo lwakhe lwamalanga amathathu. Lolu hambo lukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salubona ndinjani ngapho, nothi nasiyaphila ngapha ngosunamlona. Indaba ye-Gold Mafia yizindaba ezixosha ama-investors. Into exotsha ama-investors akusema-sanctions. Yiyo indaba zama-Gold Mafia lezi, indlela ezihengiwa ngayo ukuthiwa nini sokuthiwa sekuqedile uphenyo and then abantu laba kuthiwa abalakho ukwenza imali zabo ziklini kodwa bayazi ukuthi babheka imali zalabo bantu emabhenki bayazi kahle kamhlobo ukuthi imali zokusela azihlali emabhenki yizo izinto ezibuyisela umkhono moyelizwe emuva izinto ezibuyisela ilizwe emuva sanasana lesi bayazi ukuthi bengaphenya bagcina bephenya kuthinteka le first family siyabonga umsebenzi eliwenza estudio 7 ngingabe ngimude danko
ngemsakazweni emsakazweni estudio 7 linjani basakazi hayi siyabonga hayi abona kulamabandla amabili axokozela ezimapha angeke vele thole lulu ngileka Douglas Monzola lo witness Dube leyi sokusiza izabo lawo mabandla amabili ayihluleka sokusithi vele nga ahle engini kwamanye amabandla kuketulwe izana kusali MRP lika Chamisa yiwa mabandla esibona engane yalo mfutho lawo hayi lawo amanye hayi njengezaphu yona hayi kayephumula mpeli ngoba yathatha abantu yabasarenda kuzana isiphuma futhi isisithi yona sizimele yodwa yona yahamba yasayini unit yakhodi hayi madod bantu bezaphu lalikuvumelana nokungena kwe-unit likwazi lekufuna ukubusa lalimvumelana umuntu owanethatha izinqumo nalikhona why lalingamyaleli ukuthi hayi lapha sikuphambanisa mdala hayi madoda thina sesifuna into ezintsha manje sifuna into ezintsha manje sihamba la bafana abancane omqondisi moyo ochamisa yiwa fanele sihamba lawo manje hayi izaphu kayihambe iyephumula kashana le ye izaphu vele kayi sifana lento engekhoyo leka Douglas Monzolo witness Dube alaphana kusematopeni njengabo witness kusematopeni lapha thina sesifuna abafana balomfutho abazaketulisan out siyabonga
balaleli westudio 7 balaleli westudio 7 ninjani ngifela iqiniso lokhuluma wasejabuwa elubhane eqanda ama kuzano nje waphula umthetho wazi ukuthi hayi ukhululekile umthetho wakho umthetho uphethe umthetho uhleli phezu kwawo naku manje lokho kwakubanjwe Al Jazeera lokho naku manje sokuphosela eceleni nje akusabalwa akusajuwa uthwakwa kuyinto nje esebenzayo songathi nje hayi bekungumdlalo nje ukuthi bethathe lelo golide belihambise emazweni belidingise emazweni hayi kuba umnangagwa ngoba ngabezalo hayi akusinto akusindaba zaludo bazidlele nabo angeli babo bazenzela umnotho wabo bebodwa bakhohlwa ngabantu abaphakathi lapho eZimbabwe naku nelena ihawu leli lalifakwe e-airport yakobulawayo lakhishwa lela hawu kungalasizathu indaba yakhona yaphelela emoyeni amatshe itshelele lalifakwe ebhalagwe lakhishwa naleliyalitshe lelala indaba yakhona yaphelela emoyeni ukusho ukuthi vele izano nje mayiphethe into inzinto mayiphethe ngeyezwe izano imoshile izano hayi into yakhona vele bayazi ukuthi yaphelela emoyeni ivini nale golide manje sisasenobupishipishi kodwa siyogcina hayi indaba yakhona ipholile yaphelela emoyeni hayi nendaba yegoground ukuthiwe izinduna zizoyingena nakhona iphelele emoyeni ukuthi izinduna zizoyingena ngasizathobani zizoyibamba ngasizathobani kuyikuthi nje kufunwa ukupholishwa nje abantu ukuthi kuthiwe ngathi indaba yegoground hayi iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa indaba yegoground iyakhulunywa ma izano seyiphumile hayi kuyikuthi izano sekhona la matshe naloli hayi lakhishwa e-airport kuyokhulunywa ma izano seyiphumile hayi ukuthi izano ma isasembusweni njengamanje manje izano ma isasembusweni hayi sikathi 1
Ndebele VO Ndebele siyabulisa kwelokucala bulela nje usiphakela indaba nisithathe nisibeke ezimu nisithathe nisibeke kwelikwamthwakazi noba asikho apho ngokomqondo sivele sibe lapho yangawuthixa nganani bantu benkosi anipha amandla soloko nisenza njalo kona kona kholula nxa kusondela ukhetho zininzi into ezenzekayo kodwa siyathandaza siyacela uba ngaba yanga izimo inganokhetho olunoxolo nothando kungabikho bantu balimalayo yanga umthetho ungaqinisa isandla umthetho wasezimo ukhusela abantu basezimo ithi kuni bantu benkosi wuntshu ndinibiza ndise Eastern Cape apha eSouth Africa ndingu-MG inkosekhaya mgadeni ndithi kuni qhubekani nisenza njalo siyanilandela siyanibeka kuThixo enkosi
sanibonani sanibonani njani basakazi linjani mthokazi omhle okhuluma ngumasenga awu ama-odiya bogqumshelele yangena every day thina siyafaka lapha kati wadlali angazi ukuthi waye kodwa ka enwe inhlanhla yabo zothini kumbe ukuthi bona baziwa ngazi hayi famise vote abantu bakithi ekhaya singakhathali onyaka izanu PF yaphuma ubona upresident wakho nalo esesaba ukumemezelila ngalokhetho uyazi ukuthi abantu vele sebekhadile yibo basafuni abasayifuni izanu izanu sifaka nje le donke ebolileyo idonke ebolileyo yabinukela abantu nje siswele umuntu ongayikhudilela ehlathini ayegebhela phansi sifaka lalokho nje lezalokwazi emakhaya abasayifuni manje bona abantu abaholisa ilokhu zeni okungamabele lokhu abasayifuni labo sebefundile sebesazi ukuthi bafuna kufanele bashintshe bake bashintshe ngoba awusizi ukuthi ngabe lokhu ubopha inkabi eyodwa ejogweni bayazi abalimayo angeke ubophe inkabi eyodwa ejogweni noma isihambi lala ekhubeni ukulokhu sithi hayi right ufuna ukulima ngayo injalo ibona isiza kufa vele siyahluphe doti lezinto lesome eziphume lezi hambe kuyehlala emapulazini khonale khathele ngakho lokhu
ye salimbonani salimbonani sibonge ukuthola izindaba mhlala malanga kustudio 7 singabalaleli bayo sithi sifake nje umbono ngamafishane mayelana nama-mines ukutholakala ukuthi kunobugebenga thizeni obukudlela eceleni sithi ha okwelizwe lwethu kunzima kodwa-ke sibona ukuthi ilizwe lethu selaba kakhulu ekuhluphekeni abantu bazijwayeza ukuphila ngokusela kanti kulokho kwebengakuboni ukuthi bazibulalela ilizwe ngoba ma uzokhipha into ezinjengamagolide iplantinum konke into ezinjengalezi uzihambise ngaphandle ngulu usuka suzicabangela wena wedwa lo mdeni wakho kukanti ezinye iy'ngane sohlala sihlupheka njalo nje so ngokunjalo singanawo amaningi kakhulu ukuthi singathini kodwa sithi hhayi ezilongo umthetho usebenza kungathathwa sayidi kulungile nakho lokhu kodwa okuhlungu ukuthi kutholakale abakhulu beyibo labo abaphakathi kumbeni abathintekayo kulezo sigameko ezenzakalayo ngokunjalo bathandekayo ngeke ngibomude kakhulu okhulumayo ngingizikhali Ndebele wesigabeni sakomasendu ePlantree umntwana kaNdolilo Ndebele uVivian Ngwenya ngikhuluma kwele South Africa Studio 7 ngisithanda kakhulu ngithi kubalaleli asimameleni iStudio 7 mihlala malanga ukwenzela ukuthi sibe kwazi ukwenzakala elizweni lethu ngamafishane ngiyabo
basakazi beStudio 7 sanibonana ngihlale phezu kodaba ngachitha isikhathi nizwile uGawule eseshifte iblame esesunduzela kumaqembu aphikisayo ongakhohlisa abantu baseZimbabwe babuGawule asibozithutha maybe abakudala lalibakhohlisa yibela lingabakhohlisa bevume but thina abatsha lingeke lisikhohlise iqembu lakho iZANU PF yehlulekile umnotho uyawa nje iZANU PF ngokusela benu iqembu eliphikisayo kaze libe sekhombusweni loba yiningi lina elithetha umbuso ngo-1980 yonke into ihamba kahle noma wayekuma-sanction uSmith neRhodesia yakhe kodwa yonke into yayihamba kahle abantu bakithi babekhona lapha eZimbabwe besebenza khona lapha eZimbabwe abazange begcwale amazwe wonke njengamanje begcwele amazwe wonke abagcwale amazwe wonke ngaphansi kombuso wenu weZANU PF lolo oluwuvikela ngoba nalisidla lisuthu ungakhohlisa abantu baba siyayazi yonke into nichifti blame ona ukhulunyiswa ngoba uyasutha ukhulumele sakho isisu lomuli yakho uyasutha kodwa abantu baseZimbabwe bagcwele amazwe wonke ubuso ukhuluma amanga into engekho ngumuntu omdala ukhohlisa abantu uthi amaqembu aphikisayo wawusa umnotho ukhuluma into engekho umnotho uwiswa iqembuleni ngoba ningamasela lonke nomongameli wenu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulosakhulayo Ernesto Aguila wedolobho le-Orange County esigabeni se-California odutshulwe wafa ngemva kokulwisana lepholisa kade lifuna ukumxotsha esitolo lapho ayetheswa icala lokuntshontsha emfanekisweni kamabonakude ipholisa lilwisana lomuyi lizama ukumfuqela phandle baze bawiselane phansi u-Aguila ubonakala efaka isandla ebhantini elinye ipholisa elimemeze lisithi ulombhobho wasedutshulwa ekhanda wafa
Isehlakalo lesi sicunule abaningi abathi umuyo ubengafanelanga ukuthi adutshulwe. Isikhathi balaleli ayisavumi ukubana siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba. Amalunga edale lephalamende awebandla le-CCC asole umsomlomo waleli dale umnumzana Jacob Mudenda ngokuzama ukubavala umlomo ukuthi bakhulume ngodaba lwe-Gold Mafia. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora liqhubeke lixotsha amakhansila. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama ngu Chris Gande.